Isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amathono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Walambulela ku Studio 7 ngomgqibelo omhla ka 12 kuzivandlela 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, ilunga ledale lePhalamende leChiwundura leMidlands South njalo engumgcini sihlalo wabatsha kubandla leMDC umnumzana Livingstone Chimina umiswe phambi komthetho andaba lamuhla eGweru esetheswa icala lokutshaya umuntu. Inkampani ye-Olivin Industries ithe ayisavuli ifekithali ngoba ingelamali yakwamanye amazwe eyokuqhuba lomsebenzi ngesikhathi iningi lamankampani libhekela lohlupho olufanayo.
Lapha sesile 2 months besitshele ukuthi sizavula lakathi sibalwa asikavuli. So thina sesicela uhulumende asincedise la. Lapho ubhosi wethu bathi thina sicela lihambe ku 2 months leave sisenza ama-renovations. Sathi siphenduka umhla ka-21 November. Sathola lapha vele kungela lutho liyenzakalayo.
Isigodlo semelika eZimbabwe ese-embassy sesivaliwe kulandela ukuma ukusebenza ngokwengxenye kahulumende emelika okuthinta izizalwane zeZimbabwe.
Kuya affecta aid ebuya lapha nge-US aid ngoba i-US aid ivaliwe. Ulesebenzi ezenzeli embassy izalwane zalapha eZimbabwe siyakwazi ukuthi ngo-January kulama-bills afanele kumele abhadalwe i-two fees nokunye okuningi bengatholanga i-pay yabo.
Lithiye indlebe sizaxoxa lentatheli izindaba yethu uEzra Jesus Banda ngomdlalo walamuhla eBarberfield okuleqembu leSouth Africa leOrlando Pirates elidlalile khona. Zonke lezi ndawo lezinye lizazizwa kuona lo msakazo weStudio 7. Ilunga ledale lePhalamende leChiwundura leMidlands South njalo engikhokhela ugatsha lwabatsha eMidlands South kubandla leMDC umnumzana Livingstone Chimina umiswe phambi kwemthetho andaba weGweru lamuhla esetheswa icala lokutshaya umuntu. Lokhu kwenzakale ngoba yibikwa wangenela kulemimpiko yokuthi kulabatsha bebandla leZANU PF athi abakade bebangela ingxabangxoza erengeni yeKhuzanai bus terminus. Lokhu khona kuyindawo yekhansili befuna ukuthi abantu abaphakha lapho imota zabo bebanike imali abamakhombi labamabhasi. Yena ke ubika wasengenela ibandla leMDC lethule umbiko lisola kakhulu okwenziwe ukubotshwa kwelunga la.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha a Voice of America ese Washington DC.
Inkampani ye-Olivin Industries ithi ayisavuli ifekithali yalo lonyaka ngoba ingelamali yakwamanye amazwe yokuqhuba lomsebenzi. Lokhu kwenzakala ngesikhathi iningi lamankampani libhekane lohlupho olufanayo. Ukusenjalo, kulezi sebenzi zevinkili elikhulu lakoBulawayo eleHead and Sly ezedlula amachumi ayisithupha eseliveze ukukhathazeka ngomqhatshi wazo ngoba eselenyanga phose ezedlula ezintathu engaziholisi kumbe ukukhulumisana lazo ngemva kokuvala ivinkili leli eliphakathi kokwakhiwa kutsha. UAnastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Izisebenzi lezi zivukela evinkilini malanga wonke ukuzomakisa ebhukwini ukuba lokhe zibuya emsebenzini kusukela ngenyanga kaLwezi ngemva kokuqeda inyanga ezimbili zikukhefu ababeliphiwe ngumqhatshi. Umgcini sihlalo wekomiti yezisebenzi umnumzana Thapiwa Phiri uchaze ukuba sebelenyanga phose ezedlula ezimbili bengaholi ngakho bacela uhulumende angenele.
lapha sesile 2 months besitshela ukuthi sizavula lakathi sibala asikavuli so thina sesicela uhulumeni asincedise la lapho ku boss wethu bathi thina sicela lihambe ku 2 months leave sisenza ama renovations sathi siphenduka umhla ka 21 November sathola lapha vele kungela lutho liyenzakalayo sazama ubabuzi akula lo mpendulo esitholayo sa sasizichezi lapha ku company impahla lesayiwaya usayizikhangela sathola impahla lezana zingekho kungela lutho thina sesicela uhulumeni akhangela abantu ama businessmen abona la ukuthi open for the businesses ekhona islogan sika uhulumeni sokusesivalelwe indawo yonke sesiwoneni thina nxa bevala lapha silabantwana abafika 63 ama workers akhona 63 bongela wase grounded abaseda lapho ku interview yenza
esinye njalo isisebenzi esililunga le committee yezisebenzi umnumzana Leonard Moyo uthi babhekane lenkinga ezinenyi
abantwana bethu bancane bafuna ukufundiswa khala ngezimali zethu esizisebenzile kwesikhathi esidoti nqa bengasakwanisa uvu babuye basinikeze izimali zethu lati sibone okwenziwe ukuthi singayenza njani empilweni zethu
umnumzana Isaac Mkandla oseleminyaka engamachumi amane esebenza ko Head and Sly uthi umqhashi usendlala umacathelana labo
babuya bodwa basicela ukuthi ngano kunqesikambe kuli for 2 weeks That was October, November. That was 5 months, 2 weeks, 2 weeks out. So we have 21. I still don't realize that. November. Which is a way adequate M7s. We are going to offer the impact of the language. In my day, I occupy for 2 weeks. Never things we do, but the best part of the mess.
Umnumzana Felix Mkala, also the minyara in a machumi amabili lambili, a sevens a guleli vinkili, where tese umkachi wabo, itala lobukili, mobawaye tata imali, a sejens, wego bulawayo, ayelayo e harare.
Into ekhona ngeyokuthi bona bakhuluma iqiniso besitshela njengesisebenzi ukuthi bona vele bafuna ukuyadevelop iHarare not lapha koBulawayo. Ngendlela abakhuluma ngayo bona bathi amaNdebele la so sizama ukudinga ukuthi bona vele basiphatha ngandlela yipi. Thina sizisebenzi zabo. Babuya basicela ukuthi sisebenze ama 2 weeks savumelana. So thina sazo discover late ukuthi abantu la vele sebesibalekele ngokubana babe luthi imali besuka layo lapha koBulawayo besiya ngapha. Behamba la eHarare bengafuna ukuyibhenka lapha koBulawayo.
Unkosikazi Redemptor Chuma esinye njalo isisebenzi uthi babhekane lobunzima obukhulu ngoba bahlezi bayesaba ukudinga imisebenzi kwenye indawo njalo akula ncwadi echaza isimo sabo esuka kumqhatshi.
Selokhu sigada kuphela sibuya sithone sihlezi khonapha silabantwana sishiya abantwana ezindlini bafuna ukubhadalela isikolo omunye nangumbeze umbuye laye lapha ngoba nisakwanisa uku-afford ukubhadala usisendlini so kunzima vele ugada ubuye lapha emsebenzini ubungakucacela
omunye wabaqondisi be-Head and Sly umnumzana Thendai Chibanguza uthe ebuzwa ngesimo sezisebenzi lokusebenza kwaleli vinkili wacela ukuba athunyelwe imibuzo ebhaliweyo uzathi eseyiphendula engathola ithuba. Kusenjalo ivinkili elithengisa impahla zokugqoka koBulawayo iPower Sales lalo selivale amavinkili amabili kwanamekwa igwaliba elikhuthaza abathengi ukuba baye kumavinkili amanye amabili alokhe esavuliwe edolobheni lakoBulawayo. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Isigodlo seMelika eZimbabwe ese-embassy sesivaliwe kulandela ukuma ukusebenza kwengxenye kahulumende weMelika i-government shutdown. Ibandla elibusayo lama Republicans lingavumelani leliphikisayo lama Democrats ngemali engamabhiliyoni amahlanu okufanele isetshenziswe ukwakha umduli oza kwenqabela abavela eMexico ukuthi bangene mahlayana elizweni. Asizweni ukuthi udaba lolu luthinta njani izizalwane zeZimbabwe kungxoxo lengcwethi ecubungula izombusazwe yomnumzana Masimba Kuchera.
Bona njengani ukuvalwa kwe-embassy uzaphazamisa into eziningi ngoba nxa singakhekela sizabona ukuthi abantu abafuna ukuthi bebe le nkulumo le America kumbe bebe le engage esingathi engagement afuna uhamba bonke bangena basensi embazi ukuthi bafike eAmerica. So nxa kuyukuthi ivaliwe uzatsho ukuthi inhlelo zabantu abaningi ezokuthi bakhulumisane le-America kumbe bavakatshele e-America uzatshabalala.
Yiziphi ezinye inhlelo ezizathinteka eZimbabwe?
Zabona ukuthi uvalo wangikhona kuya-affecta into ezinjenge aid ebuya lapha kumbe uncedo olubuya lapha nge-US aid ngoba layo i-US aid ivaliwe. Ulesebenzi ezisebenzeli embassy izalanduze lapha eZimbabwe siyakwazi ukuthi ngo-January kula ma-bills abaningi okumele abhadalwe i-two fees lokunye okuningi. Abantu baya bengakwanisa ukuthi bakubhadale lokhu ngoba baya bengatholanga esingathi i-salary yabo kumbe i-pay yabo.
Lo ngumnumzana Masimba kuchera ingcwethi ecubungula izombusazwe sixoxelaye eseHarare.
Lamlela ndwandwe
lamlela
ndwandwe
lamlela
lamlelo amshweshwe
lamlela nampaba fobembula
lamlela ndwandwe
lamlela
lamlela ndwandwe
lamlela
lamlela amshweshwe
lamlela nampaba fobembula.
Namhlanje kwezamaphandleni izakhamizi zemawane eGwanda zithi ukuvulwa kwezikolo sokulethe omunye umthwalo kuzo ngesikhathi zilwisana lendlala. Walbert Ncube usipha lolu daba ekhona le eGwanda.
Iningi lezakhamizi emaphandleni likhala ezimathonsi ngokuqwanga kwentengo yamabhuku, ama-uniform kanye lembadalo yezifundo ema-school fees osekudala ukuthi abanye abantwana bengayi ezikolo. Izikolo zivulwe kuleviki ngesikhathi iningi likhala ngokuphidlika komnotho wakuleli okudala ukuthi abanye abazali bachaphe imingcele besiyadinga ingwalo zabafundi kwele South Africa kanye leBotswana. Umnumzana Andrew Dube isakhamuzi semawane uthi iningi labazali lithawa ngamakhanda ngendingeko zesikolo ngesikhathi bebhekane lendlala.
Ukuthi imali siyithole ngaphi, imisebenzi siyithole ngaphi, sihlezi so siphunga utshona sihlezi emthunzini, asiyazi lento esingayenza. Even labantwana ezikolo ukuthi sibabhadalele ngani kunzima ngoba amabhuku ayadura, lezikolo fees ziyadura, so asikwazi ukuthi senze njani. So angazi ukuthi uhulumende yena angasincedisa ngani, kodwa but sibona kulobu nzima obukhona esikuwo. Even lena singeni ulufi yakhona sikhanya siquma futhi abanye abantu, so hei kulobu nzima, thwele nzima sibili.
Esinye isakhamuzi uNkosazana Sithabile Mazondo uthi ziningi kakhulu induba ababhekane lazo emaphandleni kulezi nsuku.
Ifiweli kayitholakali esikolo, amabhuku abantwana intengo iphezulu, lama-uniform konke kuphezulu, lokudla kasilakudla, le misebenzi kasiyiboni, so ukuthi senze njani? Kunzima kakhulu, lezulu futhi kalibi, yiluhlupho esihlangana lalo kakhulu.
Umnumzana Gabriel Moyo uthi mhlawumbe umnyaka lo uza kuba nzima kakhulu kulwanyakenye, ngakho kuyadingeka ukuthi uhulumende aphume lamaqhinga awukuthuthukisa impilo zabantu emakhaya.
Konke nje kathesi inkosilima ukuthi khokho esikulima kathesi kuzavuthwa yini, ngoba lezulu lakhona kalicaci lokuthi lina njani. Njalo ezikolo lapha imali zakhona amabhuku kathengeki. Nxa umntwana eyedwa ezafuna amabhuku ayi-30, khonapho ibhuku libiza $4 something. Imali yakhona kayitholakali lokuthi siyayibona ngapi. Kodwa hayo okwendlala lonyaka, nxa uhulumende engazanga wazama ukubona ukuthi kwenzakalani, lo mnyaka uzadlula ka-2018. Oka-2018 khanyazani wawungcono kakhulu.
UNkosikazi Beauty Dube isakhamuzi seGaranyemba uthi kusobala ukuthi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uyehluleka.
Uhulumende kumbe kukhanya ngani laye uyehluleka ukuthi adinga uncedo kwamanye amazwe, engxenye nxa kumbe ngawo uyahamba kwamanye amazwe, engxenye nga siyathola uncedo, but indlala izidumbu ziza kuba khona sibili ngoba abantwana bezikolo rabaye ezikolo asilamali, asikwazi lokuthi sibambeni sithini. U-2019 lo singamphutha nzima kungayala kunje. So mina benzithi kumbe ngambe bathi sivote futhi kacha engxebe kungaba lotshintsho.
amazwi akagcizelelwe ngumnumzana Brighton Are oentalale othi kuyamangalisa ukuthi umongameli Mnangagwa uthethe ikhefu ngesikhathi umnotho welizwe ungamanga kahle.
Into nje engani isincedile thina eyenziwa wangcolo zinjiva ekade zibuye lamaranzi nyani ikho kusenzisa ngani siba lokuyimadlana kodwa vele yona yalapha ayikho. Hhayi umnyaka lo vele uqalise kubi muvi sibi lo ukuthi ambonti uzafika ngapho Mnangagwa ngakho lokho vele lo kwabona ngapho umuntu esanda ukuqalisa umsebenzi ahle angenaye kulive alokhu vele akwenzakali lokhu kuhle kuzithengisele vele ukuthi ngamatopi la ayenziwayo kuhle kuzithengisele ukuthi vele yikudlala nje lokho okwenziwayo.
La nxa umongameli Mnangagwa ephethe siduzulu abekezele kusalungiswa umnotho wakuleli iningi selilahle ithemba yokusasa engcono phansi kombuso wakhe. Ngimele iStudio 7 ngiseMawane ngi-Albert Ncube.
Lamlela mshweshwe
lamlela nampa bafowembula.
Ngesilichiye kancinyane ezandleni zika Chris Gande weStudio 7 esethulela uhlelo liphoma lendaba lichone lendaba.
Linga lichona njani zulukandaba mthwakazi omuhle olamukela kuhlelo liphuma lendaba lichona lendaba. Igama lami ngu Chris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo retired Colonel Chingadube ilunga ledale le Politburo yebandla le ZANU PF. Kuqala ngiyakwamukela kuhlelo ba.
Yebo.
Ye ungasitshela mama ukuthi sike sezwe ihungahunga lokubana usufuna ukuthiya izombusazwe kungakuliqiniso yini lo?
Ngabantu abazikhulumelayo lokho angikwazi.
Kodwa
abantu bangakhumbuka into sebekhuluma nje.
Wena njengobaba oke wangena wamela isigaba semakhokhobedale laphalamende kuyini okunye okhangelela ukukwenza?
Hayi kuningi yithi ngimemba yepolitiki. Njalo ngiyasebenza ultime party akulanto ekhiphayo.
Ya abaningi bengakhumbula ukuba like laphathisa kakhulu isigaba semakhokhoba kunye leqembu le-Highlanders. Khathesi liyaphathisa yini isigaba konke le qembu?
Ye inhliziyo yami nje kuyikhonapho into nje kwesinye isikhathi angithi ngokuswela umungakho uyaphathisa umungelakho awuphathisi. Ngingazuza ngingaphathisa
nxaulantu
yenza ukuthi ngingaphathisa.
Nxa ukhangele ezombusazwe kathesi ikakhulu khona ngapha esigabeni emathebheleland ungathi kuyini kahle kahle okusilelayo? Siyasizwa abanye besithi abantu besigaba ngamavila kungakuliqiniso yini lo?
Hhayi abantu abafanani bakhona abangamavila bakhona abakhuthezeyo kuthi ngeke uba khulume nje balinganise bonke ingathi ngabantu bazalwa mzini hayi kuyawukuya ngike ngithi ukuthi ngeqiniso lenu.
Nxa sikhangele kwezenotho yelizwe okakathesi asithi ungaphiwa ithuba lokubana uphathise ukuthi umnotho uvuke kuyini kahle kahle ongakwenza?
Nengi njengoba siyaxoxa siyaxoxa sinikana amaqhinga okuthi kanti ilizwe lethu ukuthi libe ngcono yethu yenzeethu yenzani asikuthi leyo nto ekuthi sixoxa ngazo insuku zonke ukuthi ukuze sibe ngabantu abangcono senzeni lokuthi kwenza njani insuku zonke.
Kungakuliqiniso na ukuthi isigaba seMandebeleni asiphathwa kahle nxa kubuya ezokwabela inotho yelizwe kukhanya ezinye izigaba zisiba ngcono zithuthuka kuliqiniso yini?
Uyabona abantu balombono othiyeneyo kwezinye indawo ngaba liqiniso kwezinye indawo kungabi liqiniso kodwa-ke into engiyaziyo nje mina angikhona ukukhetha nalokho kusobala kodwa uma kukhona kubangeligabagaba nje ukuthi lapha akwenziwa ngendlela ethize kodwa ngake ngisho ukuthi kuphela abanye abakwamanye ama-province laba bayakhala bathibona yathi zikuthi-ke azenzelwa umhlengendlela efaneleyo. So kuyawo umbono womuntu.
Yike sikhangele amalunga ebandla lezanu PF aye ku-PF Zabu, wona aphethwe kahle yini ebandleni lezanu PF? Ayathola yini izikhundla ngokufaneleyo?
Hayi, lokho kunzima mfowethu, ngoba izikhundla lezi phela ziya ngokuthi uyenelisa yini. Apho kunikwa nje isikhundla ukuthi ungubani, niye babona ukuthi uyenelisa yini isikhundla. Okunye ukuthi uyabona kuyakhethwa ngama-elections. Uma abantu bengawukhethanga kubanzima ukuthi uthole isikhundla. Kuya ngabantu uma bengakuthandanga bakhethe omunye. So asonto ungayisebenzi omunye kuyo.
Hayi, kuyezwakala isikhathiso esingasavumi. Ungavalelisa abalaleli?
Hayi, ngiyalivalelisa lonke. Ngifisela umnyaka omutsha omuhle, umnyaka yeni phambili. Ngiyabonga.
Hayi, lathi sibongile.
Okay.
Lo-ke ngu-retired Colonel Chingadube, ilunga ledale le-Politburo ye-ZANU-PF, ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Igama lami ngu-Chris Gande, lilali.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha yi-Voice of America ese-Washington. Siyalamukela kweziphathelane labesifazana sixoxa lo nkosikazi Lillian Tindias, usenator wenkabazwe eMidlands engowebandla le-MDC. Sicubungula uhlupho olukhona elizweni.
Yeli nashwaye ngifuna ukukutshela nithi iqiniso. Abantu bakithi sebekhathele. Ifuel ezishabane nje ngangikhuluma ezishabane. Bahlala elayinini 4 days, 5 days kungelangitho ukuthi fuel iyabuya. And nxa sibuya khathesi sebereshen ukuthi nye uyakwanisa ukuthatha noma 20 liters. Ayisiyo fuel yodwa bakithi, isikolo khathesi sezidula sibili. Uhulumende lo vele ngala ngitsho ulamanga ngokuthi khonapha nje bekhampena bathe kwakhona bazaphi ilokhuza imfundo mahhala according to the constitution. Kodwa konke lokhu yabuza bani bakithi? Sesibhedleleni akulamuthi, akulalutho. Khathesi kulomunye umama one-cancer engimaziyo, uhambe hospital bathi kwakhona hayi i-cancer yakho singenile the whole body, you know. Bathi kwakhona hamba egweru, uhambe egweru waphenduka. Khathesi ulele umntwana wangikhona ade ngitshela ukuthi semphekela amahlamvu liyani avocado pe. Even ama-doctors noma bengafosa ukuthi abahabuyele emsebenzini, nxa uhola $600 kufanele udivide i-$600 by 3 and kuyabe kusitsho ukuthi uhola $200. Kanti ama-doctors wahola maybe 3 almost 400, ama-teacher same thing 300 or so. And ayiphumi, you just swipe that money. I-transport iyakhwela. Yelina ngingalitshela as a senator ade sibuyiziwe e-parliament, because mina ngingu-chief foot e-parliament. So sibiziwe ade sile management committee. Khonapha I am stuck in Harare ngokuthi akula fuel. Ngike ngalayina the whole day izolo ephuma bangipha half tank. I-half tank angikwanisi ukuthi ngifike ezishabane. So ngihlezi khonapha ngiyazibuza ukuthi kathi shiwa bakithi bafuna ukuthi sibili siphile njani. Manje-ke laba basemakhaya imfundo iyadula. Idola imali esikhwameni angikwazi ukuthi ngiyigcine nini, ngokuthi ecocationayo babe bethatha noma ungathumela lo 2% yonesi. Abantu emakhaya sebekhathele, sesikhathele.
Sibonile ibandla lakho le-MDC lichothoza okwenzakala elizweni. Libona ingani ngempela uhulumende uyehluleka, kumbe liqiniso lokho akutshoyo ukuthi kulabanye abantu abafihla impahla abayenza ukuthi amafutha epetrol asilele lentengo yempahla ikhwele
yikuthi kwakhona i-government yethu ilabantu abale corruption yabona ukuthi ngithini ihulumende yona intshintshwe anti ibe nabanye abantu abazela abantu ngokuthi i-problem ekho every government parasetal every institution is being led by a cartel upresident wangikhona laye ulezinto zakhe abezenza ngapha langa ukuthi etshele lo ukuthi uyantshontsha like lo laye uzathi hayi lawe wantshontsha langaleli laleli mina ngibona ngani yi-problem esilayo sivile u-2007 2008 hayi sidlula le
abesifazana baphathe kanjani ngohlupho lolo olukhona
imali yasila simelela amadoda yethu ukuthi asiphe and amadoda yethu khathesa umsebenzi liyakwazi ukuthi eZimbabwe akula yithi esigijimayo siphuma sisiyadingadinga izinto maybe Mozambique South Africa Botswana kodwa khathesa izinto vele noma imali yangikhona ukuthi uchaphe awula le hospital bakithi kuyahawulisa liyake libone phela kuma WhatsApp khonapha omama belele labantwana phansi bengela ngithoni bemelela ukuthi shua enge udoctor ebuye udoctor ngabuya uyaphomba ukubhala nje prescription ekutshela ukuthi wena hamba yethengani ilokuza umuthi lo afuni US wena awula so abantu nje sebehamba egangeni mama ukuyadinga nje okungama herbs izihlahla zona lezane sizinatha kudala sasesibuyele egangeni because sonke singaphela as women kufanele ukuthi sibone ukuthi abantwana badlile indoda layo siyiphekele so izinto azimanga kuhle sibili shwa siyakala sike sakhuluma labanye omama sathi hayi kungcono thina njengoba singabomama sike singene lathi khonapho esithithini sikhala sibili enge singangena phandle ngamambiza sibili ihulumende ibone ukuthi shiwe imbiza asilazitho lokupheka la
leyo balaleli bengxoxo lo nkosikazi Lillian Timvius usenethawo wenkabazwe eMidlands engowebandla leMDC asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphathelene okutsha yebo ke inkulungwane lenkulungwane zabantu bezigcwele enkundleni yeBurgerfield Stadium zibukele umdlalo wenguqu phakathi kweqembu leplatinum leqembu leSouth Africa iOrlando Pirates kumncintiswano wenkezo yeCAF Champions League umdlalo lo uphele ungutsheki lobhanqa 0-0 intatheli zindaba yestudio 7 uEzra Chisa Spanda ngomunye obekulo umdlalo njalo silaye ecingweni siyakwamukela ecingweni Ezra
Ngiyabonga sithandekile uthona njani
Hayi ke sithonile ungasitshela ukuthi umdlalo lo uhambe njani kuze kugcine kungutsheki lobhanqa nje 0-0
umdlalo lo ukhangelelwe ngabantu abaningi abantu bazile besuka ngezihlabane ukanti abanye baze besuka ngeSouth Africa ukanti bona-ke abalandeli beqembu le-Highlanders babuye ngobuningi babo bagcwalisa iBurgerfield Stadium ungakhohlwa leli qembu le-Pirates le-Highlanders bagqoka-ke singathi-ke ngama-uniform afana i-black and white ngakho-ke umdlalo wakhona ukhangelelwe ngabantu abaningi ukuthi kuzanqoba-ke i-Orlando Pirates abanye besizonqoba i-Platinum ube ngumdlalo ongathokozisanga kakhulu ngenxa yokuthi-ke singathi ngesilungu lokuthi-ke umdlalo wangikhona ubungani-ke vele udaya abantu bakhona bengaboni ukwenzakalani urefri-ke waserwanda ubambeka kahle-ke lo mdlalo ngakho-ke akula qembu elithole kumbe lithele ibhola emambuleni uphele kuyinyaka nya
ehe kuyezwakala ongathi yibo abadlali ababethwalisana nzima lapha ngoba
usitafa weqembu le Platinum bezama kakhulu lalo umfanothwa ngomkhokheli Moyo uzamile kuba afana beqembu le Platinum ukanti kuxolani begqoke ijezi number 20 ke we-Orlando Pirates usebenze kakhulu evimba amabhola amaningi ukuthi angafike egidini lakho ngakho-ke abantu abaningi bebecabanga ukuthi mhlawumbe i-Pirates ngoba ilolwazi lokudlala kakhulu-ke i-Africa ibiza ngoba kodwa kwehlulile-ke abantu hayi bebegcwele kakhulu okwesabekayo kanti labadlalake badlala kudala labaqeqeshe amaqembu athiyeneyo labaqembu lesizwe le-national team bonke bekhona kwaba enkundleni
ye ababukeleyo bebeziphethe njani
amapholisa aza akhuluma athi abonga abantu kubana-ke baziphathe kakhulu ubele kodwa nje umuntu oyedwa kodikideleke ichaye ulokuthiwa ngulineman kodwa ke hayi umdlalo waqhubela phambili abazange balwe bekuyilabana abantu abatshengisela uthando uthando lwezemidlalo namaphuzu ababonga ukuthi ngokuthula kwenu siyabonga kakhulu umdlalo udlalwe ngendlela enhle ethuleyo epholileyo ke i-0 ka-0 bayibone ube ifanele phakathi kwamaqembu amabili.
Siyabonga ke Ezra Chisa Sibanda olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha e-Washington.